Lo ngumbono onikezwe ngesinye seziphathamandla esebenzelana lozulu phansi kwale nhlanganiso eyeCaritas Zimbabwe Archdiocese yakoBulawayo umnumzana Michael Sibanda ngesikhathi eseHarare. USibanda uthi njengenhlanganiso ehlezi isebenzelana lozulu kuhlangothi lwezokudla ngesikhathi sendlala lapho izulu lingananga kakuhle bakubone kufanele baphathise ngolwazi kwezokulima ukuze abantu bazinakekele hatshi ukulindela ukhongozela sikhathi sonke. Kungakho uZulu kuleso sigaba ekhuthazwa ukuba aphatheke kunhlelo zokulima izilimo ezihambelana lomumo womkhathi walezo sigaba ukuze asizakale ekutholeni ukudla.
So zonke indlela esisebenza ngazo, indlela esilima ngazo, sile ndlela ezijeneyo. Like ekulimeni sile sithi thina sipromota ama-regations. Ama-regation lawa sikhangelele ukuthi abe ama-regation ancediswa ngendlela ezingazoze zitshabalalise umhlaba esifana nokuthi sisebenzisa i-flood irrigation system. Whereby amanzi siwa pampa ngendlela ezisustainable sisebenzisa ama solar pump ama systems kumbe ama technologies abalisela othwa ngu sand abstraction lapho kwansi ukumunya amanzi ngaphansi komhlabathi kumbe ichebe-chebe uthelezele usebenzise isolar. Ama flood system uyabukwansi ukumunya amanzi usebenzisa ukwehla ukuthi idam libe sendaweni ephezulu ufaka ama pipe kuphela amanzi azehlele usebenzisa ukuthiwa yi-siphon system usiyathelezela phakathi kwengadi. Njalo sithi thina abantu phakathi khonapho nxa belima besebenzise thina indlela eziyizo esingathi thina ziyalondoloza umhlabathi ezinjengokufaka umquba, ezinjengokwenza i-crop protection, ezinjengokufaka izihlahla ungaqedi ungatshawisi izihlahla, njalo lokulima izifuyo, ukulima izilimo ezizathi thina zikwanise ukuthi zilondoloze umhlaba ngokuwubamba kungabi labo soil erosion.
Wengeza uSibanda ethi lindlela iphathisa ekuthini umuntu abone ukuqakatheka kokuzinakekela usizo luze kuphela lapho sekubonakele ukuba sekungaphezu kwamandla akhe.
Khonokho sijonge ukuthi abantu bathole ukudla kulawo ma-regation. Siphinde futhi sithi thina emasimini lapha abantu kabalime inhlanyelo lezi esingathi thina ama-small grain eziyizo ezivumelana lapho esihlala khona ngenxa yokuthi umumbu ususehlula. So siyayenza izinto ezingawo conservation farming esingathi thina ngogatshopho soyandile kuthi even la kuma-regation sikhuthaza ukuthi abantu kabalime bengalimazi umhlabathi kodwa balime behwaya phezulu ukwenzela ukuthi lawo manzi esiwatholileyo sikwanise ukuwalondoloza ngoba wakho. Sisebenzise njalo even amahlamvu even utshani ukuthi silondoloze umhlabathi wethu lawo manzi akhona siwabambe engathathwa kakhulu lilanga. Imali leyo ezatholakala ngokuthengisa lokho esikutholileyo sikhanda ethi yeza sinceda nxa kuthe kwaba lendlala abantu bathengise. Siyapromota njalo izifuyo ezincane ezibalisela ombuzi ngoba indawo yakithi ngokutshisa kwayo ila meva, ameva ayiyo athandwa zimbuzi njalo imbuzi zenza kuhle kakhulu. So into esiqinisayo sithi abantu kabaqine ngalokho okuvumayo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi nxa kwehlula emasimini bekwanise ukuthi bangene esibayeni baziphilise ngoba ukudla yikho okufunakalayo. Ungazithola imali ekugcineni uzathenga ukudla.
Abenhlanganiso yeCaritas Zimbabwe le bathi bayibona kuyiyo indlela kuphela engaphathisa ekuthini uZulu aguqule ingqondo akhangela ngayo usizo azimele lalapho sezisukile kulezo zigaba inhlanganiso zosizo kube zinhlelo eziqhubekela phambili. Okunye njalo okubonakale kuqakathekile yikuthi kusetshenzwe kulandelwa indingeko eziyabe zibethwe nguZulu walezo zigaba hatshi okufiswa ngabaphathisayo ukuze kube ngezithakazelelwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.